Iya, kubonakala kanjalo ngoba ukuretreat kwaRussia esikwenza uyatshengisa ukuthi iyakhulelwa. Njalo singakhala last week upresident weRussia umnumzana uPutin waphumisa inamba kumbe ngithi inamba yaphumayo from Russia yakhomba ukuthi yatshengisa ukuthi kunamasotha esefika 1300 aweRussia ayise. So kulokhuyana amasotha anjalo azafa nge-3 weeks. IRussia ilizwe lisilazi silamandla lisilwa ne-Ukraine ilizwe lisingathi liziphansi. Kutho ukuthi iRussia yikuluza khokhana okukhulu. Kona manje ithawni lede sebengathi befuna ukuthi bayigombolozele. Ngathi sebe-retreat-a ngamandla okutshengisa ukuthi sokulo bunzima obukhulu kakhulu ngoba sebelahlekelwe kakhulu ngoba lezi mota zabe zenu ama-armored vehicles ama-machines abo lawana abonakala amane ngakhona achabalalile.
Kanti manje ngokubona kwakho kungakuhamba njani ukuthi ilizwe elinjengele-Russia elilazakala ngokuthi ibutho lakhona liqeqetshile okuzinga eliphezulu kodwa nanku liyehlulwa yi-Ukraine kungakwenzakala?
Ya lokana kungaba ukuthi iRussia ikhandele phansi iUkraine ibona ngathi ilula ukuthi ngaqala nje impi namhla kusiyaphumila kusasa elizwe sebelithethe. So bayebona ngale bezitshela ukuthi hayi iwokhofa kanti-ke ngoba impi lana beseyilamalanga isesinesikhathi besidibonayo ukuthi iyabuya. So iUkraine beseyizilungiselele ngoba ibisazi ukuthi ilwa lelizwe elilamandla. So bazilungiselele iRussia yona esadina kwaba ukuthi hayi mhlawumbe sofika sithi iyakayanga sibuyele ekhaya bathola ngisuthi a-a ngale kunzima. Lazenye into esenzeke Ukraine ukuthi isuke yathatha abantu abaretireyo labantu ama-volunteers abamaningi kakhulu. So indawo yonke bevele sekune-armed vehicle indlela iRussia. So iRussia yona yahamba ilendlela yokuthi hayi sofika sidlule nje lapho esifika khona sihlathe sikuthatha kanti-ke a-a abakuzange elangeni. Siyajenisa ngoba into enjalo esibone ukuthi senzakale ku-America. I-America yaphuma isibaleka seyitshaywe ngama-Taliban ngale yacinithi i-equipment yabo ngale ama-Taliban lawo e-Afghanistan la. So into enjengaleyana amazwe amakhulu lawo alamandla anawo yes kodwa-ke manje sokuyiwa ekulweni sibili kuba nzima kakhulu.
Manje nxa wena ukhangele ubukhokheli bukamongameli Joe Biden wele Melika bungabuqotho na okokuthi ngangomunye umkhokheli ubengayenelisa na ukumisa impilo e-Ukraine?
Ukukhokheli wakhe bu-one side ngoba yena iplani yakade nayo uzama ukuthi ayenze iRussia ibe weak. So ukwenza wakhe iRussia ibe weak befuna ukuthi asebenzise i-NATO. I-NATO ibe nebhesi enkulu e-Ukraine. Then ma i-NATO senebhesi enkulu e-Ukraine sokuzakwenza ukuthi laye sokulula ukuthi abe ngena laphana through NATO ngene kusuka ecathile esiza ku-NATO asebenzise angakusebenzisa ukuthi a-destroy iRussia. So khokhana kuyajenisa ukuthi i-America no-Biden kwabo hayi ikwenza kwabo ngoba kathesi iUkraine isebunzimeni kuyatha kuyafa abantu iyindaba ye-NATO eyabake nakhonokho. I-NATO yayingathi izobasekela ngokugcweleyo kodwa-ke basuke besaba ngoba bagcine bebona ukuthi i-NATO na ingangenela laphana isiyi-world war state ngoba ma i-NATO ingenela i-China iyongena i-North Korea izongenela futhi. So ma i-China ma ingena i-North Korea ingena ziyabe zingena zisekele i-Russia. So kungaba ubonakala omkhulu. That's why ubona i-America ingathi ayibonakali ukuthi ifuna ukulwa or ayifuna ukulwa ngathi yesaba ngoba laphana kuyabonakala ukuthi i-Russia izaba losekelo olukhulu komanye ama-superpower. So i-America ngathi i-betray i-Ukraine njalo ubukhokheli babo abukho straight way. Mele ukuthi bame ngeqiniso ukuthi ma kuyilokhu yilokhu ma kungasikhulokho kayisikolokho.
Bakhona abathi